Kodwa uphinde athi izikolo zingalandelela abazali zidinga leyo mali kumbe zibamangalele emthethwandaba.
Ibanikela nxa abazali labo bezalandelela. Kumele uhulumende anazelele ukuthi ayisibo bonke abazali abazenzisa ukuthi bengabhadalela abantwana esikolo. Abazali abanengi vele lokho kwaba yi-independence 1980 abazali basebenzi. Umthetho ngesitamatisi okujime siyale siyale. Abanye njalo yilabantu abaphanjaniswayo ukugula ngomkhuhlane. Umkhuhlane i-pandemic AIDS pandemic leyaqe yangenela abantu yabaqeda yababulala abanye yabashiya bezizima bengasavumeli ukuthi basebenze imisebenzi enzima. Kodwa nxa ezabalandelela kumele abone ukuthi ibahlengi laba behlulekayo ekezizathu eziqinileyo bengahlukuluzwa bavalelwe bagwetshwe ngoba vele kuklie akulanto yangikhona ephathileyo konke kusegqekeni ukuthi khona kwabangelwa yini njalo lakhathesi akusetshenzi akula muntu osebenzayo wonke umuntu ubhizi thena sitamatisi njalo ngathi yakhenge sitamatisi sebefikile abakakhansili amapholisi befikile lawonala amabhiza ngoba kulezi nsuku lefeshini yalo ababona amabhiza abadusa abasimama abantu bezicina ukungasebenzisanga ukuthengisa kuhle bazuza inzuzo yokuthi bancedise abantwana kuyomele konke lokho akufake into consideration ukuthi hhayi nganxa simlandelela umzali sidingisise sicukungule ukuthi ungumzali ominja idimo vela elancedo kumbe ibhadalela abantwana ababili abathathu esigabeni futhi unganazelela labona laba abakhetha idimo bakhetha ngokungane kumbe ngokutshela ukuthi khetha obani kwakobani ufika umntwana ongalalutho ekhiwa phandle njalo lokhu sokusenza ukuthi xa imfundo ingaphathwa ngale ndlela njengoba vele lakhathi esingaze kubhadale leyo fisi abantwana abafundi ungakutshela ukuthi namhle emsikeni baphumile bathole besemgwaqweni sengezi lutho abantwana kathi bantwana kabasemgwaqweni sebekhwakiswa nkabi kutsho ukuthi yona sona isisindo semfundo sesisehla akulamuntu osakhwalithi imfundo njengabantwana bona labo babonayo abakhathesi babaseyifuni imfundo usekwenti kungcola athole sezithengisela kumbathole senza umsebenzi wezandla ozamnika imali inkosi sithi hhayi xa kusehlula lokho akuvunwe abakolitha amaningi aba-skills training aba-vocational training centers abantwana bafundiswe ezemsebenzi ukuze umntwana onelisi ukuthi laye angayenza umfo wakhe ngu-grade 7 wakhe abone ukuthi uyahamba ayethelwa khona ngale njalo zibe yikolo zamahhara kungaba